sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithathele lithuba ukubonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kaZibandlela 2023, igama ngokuyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
we made an application for the proceedings to be streamed live to the public. The document that we tendered to us after that the defense outline had already been tendered, so it won't be necessary for us to consider whether or not to amend the defense outline.
Umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Skhala namhlanje ucele idale likamantshi ukuba intatheli izindaba ziphiwe imvumo yokwethula konke okwenzakalayo emthethwandaba ngesikhathi lithoniswa icala lakhe i-live streaming.
Sokumele kufanele ukuthi izisebenzi ababalisi babuyele emsebenzini, kodwa ke akula lutho olubambekayo kuzikhalazo esesizifakile kumnyaka ophelileyo.
Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi isilobele uhlangothi olwe-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa ukuze kukhulunyiswane ngezithembiso ezingafezwanga nyakenye. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla siqansile kwamagama ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Skhala namhlanje ucele idale likamantshi ukuba intatheli izindaba ziphiwe imvumo yokwethula konke okwenzakalayo emthethwandaba ngesikhathi lithoniswa icala lakhe i-live streaming. Usikhala uthoniswa icala lokuphazamisa ukucutshungulwa kodaba lokubulawa kwelunga lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change, uMo Blessing Ali, ngabantu abacatshangelwa ukuba ngabezanu PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi edayeli kamantshi, igqwetha likasikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uthe kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zivunyelwe ukutshengisa lokho okwenzakala emthethwandaba ebulenjini be-intanethi ngesikhathi icala leli lithoniswa. UBhamu uthe izihlobo zikasikhala ezigoqela labo abaphandle kwelizwe lentatheli izindaba eziphandle kwelizwe kanye lalabo abavotela usikhala ezengeza West bafuna ukwazi okwenzakala edale lomthethwandaba.
We made an application for the proceedings to be streamed live to the public.
Sicela ukuba udaba lolu lukhitshwe ebulenjini be-intanethi ukuze umuntu wonke aluzwe. Uhulumende uthi udinga isikhathi ukuba cabangisise ngodaba lolu, luzaqhubeka kusasa ekuseni.
Uphinde wathi umthethwandaba lapho okuthethwa khona lolu daba kaweneli abantu bonke abafuna ukuba sedale, sithi amapolisa agcwele phandle esethusela abantu. Usikhala uthi ukukhitshwa ebulenjini kodaba lolu kuzanceda kakhulu ukuba amapolisa engathwali nzima ukuxotshisana labantu. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana George Manokore uthi uhulumende uphikise isicelo sokuba udaba lolu luphume ebulenjini, esithi bazakupha izizathu zabo kusasa. Kusenjalo uBhamu utshele umthethwandaba ukuba kabathokozi ngamaphepha ecala likasikhala abaphiwe kuviki edluleyo icala seliqalisile kuthonisiswa.
The document that we tendered to us after.
Amaphepha esiwaphiweyo sesiqale ukulungiselela ngodaba lolu. Akusaqakathekanga ukuba siguqule lokhu umthethwandaba ungakasitsheli impumela yakho.
Udaba lukasikhala luzabuyela emthethwandaba kusasa, umnumzana Bhamu ekhangelele ukuqhubeka ekhuluma ngodaba lolu okuzenza ukuba umantshi aphe isinqumo sakhe. Umsekelo wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalithokozi ukuba usikhala usephose efike inyanga ezifika ezisithupha esejele.
Sile nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweli ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lilenkinga in terms of the independence of the judiciary ngenxa yokubana u-Honorable Sikhala ngumuntu okwakufanele phiwe ibheo ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu ebemncindezela ke sasa siyabuyela ke emakhoti
uqhubeke esithi baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba umhlaba wonke wazi ngokwenzakala kusikhala
live kuma internet lamanye ama platforms ukwenzela ke laba into esihluphayo kakhulu thina njengebandla yikusetshenziswa kwamacourt abuse ngama politicians to advance ama political objectives whereas kufanele ukuthi kusetshenziswe umthetho welizwe kubana wonke umuntu u entitled to a bill wakula ngazelwe epheleleyo esuthisekayo kithi
usikhala ukhangele ukuthonisiswa olunye udaba lokubangela udlakela olwenzakala enyathime kulandela ukubhubha kukamo Blessing Ali yena owabulawa ngupius Jamba Mugandi yena ovuma icala lakhe selokho kwabotshwa usikhala usefake izicelo ezifika eziyishumi lambili emthethwandaba zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya kodwa kukhanya kusala ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi isilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa ukuze kukhulunyiswane ngezithembiso ezenzwayo ngomnyaka odluleyo ezingafezwanga. Lezi zithembiso zigoqela iholo isicelo sabo sokwakhelwa izindlu zokuhlala ukuhlawulelwa indleko zesikolo zabantu ababo lokunye. Studio 7 ixoxele siphathamandla salinhlanganiso esikhangelane lesabelo sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, kuliqiniso ukubana sibhalile incwadi sibhalele umqatshi Public Service Commission sayithumeza futhi njalo la kuminister we-finance ngamla kuminista we-education sikhangelele ukuthi-ke incwadi leyo sithi lesifisoza kakhulu ukuthi-ke kube nokuhlangana lokukhulumisana phakathi kwenhlanganiso ezimelele ababalisi ezinye izisebenzi zikahulumende kukhulumisana ngendaba zeholo lezinye izinto eziphathelane lokusebenza lomsebenzi webalisi lama-civil servant.
Kungani liyibhale kathesi incwadi yakhona njalo imumetheni?
Ye, okudale ukuthi incwadi le siyibhale kathesi ukuthi-ke sihlananzelela ukuthi-ke sokumele sokufanele ukuthi-ke izisebenzi ababalisi babuyele emsebenzini kodwa-ke akulalutho olubambekayo kuzikhalazo esesizifakile kumnyaka ophelileyo izikhalazo lezi zigoqela okulandela ukuthi-ke kumele iholo lababalisi libuyele kulokho elaliyikho khona kungakafiki u-October 2018. Ngalesi sikhathi-ke umbalisi owayehola imali endutshwana wayehola imali engange-$640 US kanti-ke futhi-ke sikukhangelele ukuthi sikhulume ngakho ngapha yokuthi kuningi-ke umqatshi asekuthembisile kodwa angakufezanga okugoqela ukuthi-ke kubhadalelwe i-school fees abantwana bababalisi. Njalo-ke sikhangelele ukuthi-ke lezinye inhlelo ezikhulunyiweyo ezinjengokuthi-ke ababalisi baphiwe izindlu bakhele bancedise ukuthi bakhe izindlu bathengele lendawo zokuhlala ezinye lamasiyenzi konke lokhu yizinto esikhangelele ukuthi-ke nxa singahlangana lomqatshi kukhulunyiswane ngazo ngoba into ezivele zakhulunywa kodwa-ke umqatshi uyoke lokhu engakafezi izithembiso zayo.
Useliphendulile yini umqatshi ukubana uselinikile ilanga lapho elingahlangana laye khona?
Ye, incwadi-ke ihambe lamhlanje besingakatholi velela ngako umqatshi etshoyo ukuthi-ke singahlangana kumbe ngiye sihlangana kodwa-ke esikukhangeleleyo ukuthi kumele sihlangane ngoba nxa ukuthi-ke akusela kuhlangana sisebenzi ziyabe sezingasela ngendlela ngaphandle kokuba ziqala leyo msebenzi.
Yimbuzo ebengivele ngizalandela ngawo ukubana nxa engaliphendulanga kumbe nxa esala ukuzwa izikhalazo zenu liza kwenzani ngakho?
Ye, nxa ukuthi-ke umqatshi kasalalelanga lokhu esikucelayo kumbe asaphendulanga sikhangelele ukuthi-ke nxa ukuthi-ke umqatshi kasazanga waphendula kumbe wasinika lokhu esikukhangeleleyo sikhangelele khanala umsebenzi ngoba lokhu kabe kuyikubantezela njalo kuyikuncedezela izisebenzi ukuba zisebenzele ihala kungatholakali nzuzo.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe esixoxe laye ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomgcini sihlalo wePublic Service Commission ukuzwa umbono wabo ngalolu daba. Kodwa ngesikhathi sisiya emoyeni bebengakaphenduli imibuzo. Kodwa ke umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha olubona ngezemfundo utshele iStudio 7 ukuthi kuliqiniso ukubana abe Progressive Teachers Union of Zimbabwe babhalele umgcini sihlalo wePSC incwadi becela ukukhulumisana ngesimo sokusebenza kwababalisi. Kodwa uphikile ukubana ababalisi basongela ukhalala umsebenzi nxa uhulumende engafezanga izithembiso zakhe. Kudaba olufanayo, enye yenhlanganiso yababalisi, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, yona ilobe enkundleni yokuxhumana eTwitter, inxusa izizalwane zeZimbabwe ukubambana zitshengisele ngolwesihlanu. Linhlanganiso layo ikhonona ngokungathembeki kukahulumende, owathembisa inhlawulo yamadola eMelika aphezu kwamakhulu amane, $540 ngenyanga. Elebutswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengelamaphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayitsha ukuchaphisa abantwana imingcele okungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana olwe-immigration lukhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisa amapholisa kweleBotswana umzana Niye Bagali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda udlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa kalupe eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bekela maphepha aqondile ukuhambisa njalo ngelabazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitsha ukuchaphisa abantwana imncele. Umzana Nqabutho Mabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitsha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana, kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe seSouth Africa ufuna ukuthi adlale labo iKhisimusi kumele avela budget aba-applyele amapassport a-applyele lo gogo kumbe lalo gcina abantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Umabhena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyikuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyikuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu laba abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitsha bengela amapassport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGabro umzana Dumezwe Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu kulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendlini bona njengomzali ungekho eduze. So kuningi kungenza abantwana balakhuba violated udlwe ngulwa being abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakalayo endlini.
Ele Botswana lethi lizaqhubeka qinisa imithetho kwenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni. I-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayo nale nyanga ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba kakhulu endaweni esemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana bechiswa isikolo uzasebenza kule Botswana ugcina kudala olunye udubo lokuyophula kwemthetho e-child labor. Ngiwumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, idale lephalamende lakwele Melika ele Congress liqale ukuhlala namhla. UKevin McCarthy, umkhokheli wamalunga edale elitsha ele House of Representatives, ongowe bandla lama-Republicans, ubikwa lokhu ethwele nzima ukuthi athole amavoti amalunga ebandla lakhe ukuthi anikwe isikhundla sokuba ngumlawuli wedale uspeaker, ngoba kulelinye icele lama-Republicans elingafuni ukuthi aphiwe leso sikhundla. Umbukiso wokuthengisa kwemitshina yangalezi nsuku we-Consumer Electronics Show, CES, owenziwa mnyaka yonke ukhangelelwe ukuqalisa ngolwesine edolobheni le-Las Vegas esigabeni seNevada khonapha eMelika. Lanxa umbukiso walonyaka wengezelelwe indawo ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% nxa kuqathaniswa lanyakenye, abantu abakhangelelwe ukubuya embukisweni bazabe bezinkulungwane elikhulu hathi inkulungwane phose ezingamakhulu amabili abakade bevame ukuba khona ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle kwele Malawi babika ukuba izikolo zalelo lizwe zizake zime ukuvulwa ngolwesibili njengalokho obekuvele kuhleliwe emadolobheni amakhulu abalisa iBlantyre leLilongwe. Lelinyathelo lithethwe emzameni yokumelana lomkhuhlane wesihudo se-cholera ngoba lilokhu liqonga inani lasebebulewe yilesi sifo labalaliswe ezibhedlela. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla isiqansile kwamagama ngenyanga yedluleyo kampalakazi osokudale ukuba abathengi bakhonone ngesisindo seholo abathi siqhubeka sisehla. Okwakathesi imali yendleko yomuntu yedwa iphose ibe ngamadola azinkulungwane ezingamashumi amathathu amadola eZimbabwe, $29,219. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke okulokhe kuqansa kubikwa kwengezelelwe yimpi ekhona emazweni athengisa amafutha ezimota. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ekolitshini ele-National University of Science and Technology i-NUST, uthi khathesi kusesemasinyane ukuthi kwaziwe ukuthi kuzahamba njani njengoba amazwe abesilwa esekhulumisana.
Siyananzelela ukubana kube lokukhuphuka okwenzuzo esiyitholayo ngemva kokuthengisa impahla zelizwe lethu kwamanye amazwe esingathi impela o-coal ezifanisela ogolide, kwathi kukhuphukile umhlaba wonke jikelele. Kwelinye icele njalo phecelezi ngapha kumpahla esizithenga kwamanye amazwe, ukukhuphuka kwempahla esizithenga kwamanye amazwe kwabangelwa lakho la i-inflation, ukukhuphuka kwentengo mhlaba wonke jikelele singananzile. Lokho kwaqala ubudlwangudlwangu phakathi kwamazwe e-Ukraine le-Russia. Kunzima ukuthi sihle sithi bhadla, kuzaba ngathi kuba neno ukukhuphuka kwentengo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi ubuyanga buzaqhubeka bukhona elizweni ngoba kungeke kulunge khathesi.
Wonke amazwe emhlabeni alenjongo yokuthi lokho abakuthengisela ngaphandle okuthiwa ngama-exports kube kukhulu kakhulu okwedlula ama-imports abakuthenga ngaphandle. Kungenzeka isikhathi eside iminyaka eminingi khona lokho kuba loncedo kakhulu kwezenotho, kuqinise imali yelizwe, kudale imisebenzi lezinto ezinjalo. Kusadingeka isikhathi eside kakhulu kwenzeke kuphindaphinde kakhulu ukuze kulethe inguquko kwezenotho. Kanti-ke enye into esiyibonayo ukuthi ukuthi kukhule kakhulu ama-exports okwedlula ama-imports kungabangelwa ukuthi abantu bakugcwele ubuyanga kakhulu abanamali yokuthenga ngaphandle, kodwa i-industry ayikakho.
Unkosikazi Melissa Mathuthu uthi intengo yezinto ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke, okuyinto enzima njalo ebuhlungu.
I-inflation ayikaze isizwele njengabathengi ngoba nxa ngikhangela umumo okhona khathesi nxa sikhangele i-back to school ama-price akhuphuka ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi athole something. Intengo yonke izinto ezimqoka iyakhuphuka njalo le mali edliwa umuntu oyedwa iliholo lomunye umuntu okuyinto enzima njalo ebuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni ophila ngokuthengisa uthi bakhweze intengo zabo ikakhulu ngesikhathi sekhisimusi ngoba labo bebethola ikhuphukile lapho abawoda khona.
Nxa sikhangela ukuthi ibhizinesi iqale ukuphakama ngoNovemba kusiya kuDisemba abantu belungiselela ikhefu leChristmas bese sihlala sesigijima sisiyawoda lanxa kwesinye isikhathi besithola sokukhwelile. Yikho lathi okusenza sikhweze ngapha hatsho ukuthi siyadilisa ngoDisemba lathi lapho esiwoda khona siyabe sithole sokukhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ikhiphe umbiko ochaza ukuba ngenyanga kaLwezi impahla ezithengiselwe amanye amazwe zikhuphuke ngesilinganiso phose esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-34.7% nxa kuqathaniswa lenyanga kaMfumfu. Kuthi ezithengwe kwamanye amazwe zingena eZimbabwe ngenyanga kaLwezi zikhuphuke ngesilinganiso esiphezu kokuhlanu ekhulwini i-5.2%. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umdlali wenguqu owayedume emhlabeni jikelele u-Exonarantes du Nascimento owayesaziwa ngokuthi nguphele obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo eseleminyaka engamathumi ayisishiyangalombili lambili 82 ungcwatshwe namhla edolobheni leSantos kwele Brazil lapho akhulela khona. Abantu abaningi banelise ukuvalelisana lomuyi ngemva kwelanga lonke isidumbu sakhe sibekwe enkundleni yenguqu kulelo dolobho. Banenga bathi kufanele akhunjulwe njengomdlali omkhulu kulabo bonke abake badlala umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu emhlabeni yeFIFA uGianni Infantino uthe uphele ngumdlali owaphakade njalo inhlanganiso yakhe izacela amazwe angamalunga eFIFA aphezulu kwamakhulu amabili 211 ukuba anikeze inkundla eyodwa yokudlalela inguqu ngalizwe ngalizwe ibizo lika Pele. Ukuxoxa ngenhlonipho ePO Pele iStudio 7 ixhumane lomnumzana Lucky Dube olandela umdlalo wenguqu.
Ngiyabonga ukuphiwa ithuba lokuthi ngikhulume ngomdlali lo omkhulu elizweni lonke osithile Pele. Uphele kimi ebengumuntu owangenza ngathanda ibhola. Ngiyacabanga ngo-1970 ngangu-grade 3 i-World Cup ise-Mexico. Ngiyacabanga esikolo siphiwa ama-Pepsi Cola mahala ku-celebrate i-World Cup. Lami ngiqala ukuze kuthiwa i-World Cup. Kukhunywa umuntu okuthiwa uphele. Ngaba lethuba lokuthi ngibone ama-films akhe ayenziwe esasiwaboniswa esikolo, i-training yakhe ayenza, ama-games ayewadlala. He was such an inspiration. And enye into eyangenza ngimthande kakhulu yikuthi ngisesemncane lami ngabona ukuthi kukhona umuntu omnyama odlala ibhola okumangalisa kangaka. Silahlekele sibili, kodwa into enhle engiyithanda ngayo yikuthi ufundise abantu bonke ikakhulu emazweni lawa alobandlululo ukuthi bahloniphe ama-players la angabantu abamnyama ngoba uyabona ukuthi even amazwe amaningi e-Europe asehlonipha ama-players angabantu abamnyama. Ngibona ngani kusuke kuphele konoko ngoba uyitshintshile sibili yona i-face yebhola.
Ubona inhlonipho yakhe Dube ayiphiweyo ngemva kokutshona kwakhe ifanele na?
Lapha kunzima ngeke ngimfananise labantu abezepolitics. Lo bengumdlalo webhola. Into engithokozisayo ukuthi iFIFA ibikhona, lo mkhulu weFIFA laye ebekhona. Amazwe amaningi, mina ngiseEngland, wonke amagame adlalwayo ebemnika i-minute of respect ngingazi kwamanye amazwe, which is very, very great for me. Uyiphiwe sibili inhlonipho. Uyiphiwe kakhulu. Ngake ngize ngisole.
Umkhokheli weFIFA usecele amazwe wonke angamakhulu amabili lethumi lanye ukubana
baphe uphele inhlonipho ngokunikeza inkundla zenguqu ibizo lakhe ukubona lakho khona kokuyinto enhle yini.
Ya lapha ngavumelana la impinde ngavumelana la into enhle lapha ebezama ukuthi agcwalisise ukuthi lo bese hambile uphele kube lento ezabe isikhumbuzo ukuthi ungaya ndawo elizwe lapho kulebhora khona kube le ndawo lapha ozafikela khona ubone ukuthi indawo enje le yakhiwa ihlonipha uphele. Kungaba kuhle sibili angusoli kangako kodwa mina bengifisa ukuthi ama stadiums amacha azakwakhiwa kumbe ama stadiums amadala ayo aqala ibhola emazweni ikakhulu eAfrica. Xa sikhangelela indawo enjengeZimbabwe singathi nje iBaba Free Stadium isistadium esaziwayo leshana akulesinye ngala singathiwa yiphele stadium. Hayi kungajabulisa ngoba lokhu kuzenza ukuthi ilegacy yakhe ihlale ikhona ngoba wonke umuntu ozabe ebona uphele uzabe ebuza ukuthi kanti istadium sabiza uphele wayengubani lo uphele. Ngibona kuyiyo imfanelo enganceda ukuthi ama-stadiums anikwe amabizo.
Umnumzana Lucky Dube ulandela umdlalo wenguqu esixoxe laye ese-Essex kwelebhilithane. Abathengisa ezitaladini kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenzela khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxwa iqhubelo sithandekile emhlanga we-Studio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID-19 labana kukhulunywa kuthiwa sidikhonje se-ECBD abantu kabayethengiseka ezindaweni zabo lapho abahlala khona. City Council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-City Council saphiwa le kuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors size lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni kodwa behodise. So sile market yethu enkulu kakhulu eyiyesithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokitshini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo market siphelile khona February March. So ngikunye thina isizithi ngapha njenge-informal sector e-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube congestion okungasuke kuba cost kakhulu ekuhambeni lekuvukeleni loku behambuma ngumude ozayenza ukuthi bedinge lezi nqola lani baze behoda eduzane bethengise.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansile yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le City Council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona, akula sibele sizintandane sizihlalile sizoda sichova sizoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona nje ukuthi ikhansili ibambane lathi sakwanisa ukuthi sinikileni sakwanisa ukuthi siyakheleyo market. Kodwa okunye loko kokuthi singathola nobeni sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe yamapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa sisiba lelo kuzeni sibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamapesi kodwa kuphumelelanga.
Lo ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ku Live Talk namhlanje kuhlelo The Connections khangela ukhangelelwe ngabasakhulayo lumnyaka esisungulayo ka 2023. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibane njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.